asazi ukuthi angekho prepared ngakho yini njengoba bona yibo abavuya ke lama proposals ama amendments lawo bona angekho prepared ngakho ukuthi nje sina sesuke safaka lati esikubonayo ukuthi ayibe kusilela kulokho okwakufakwe nguhulumeni so ke yikho engakutsho ukuthi bekusenzakala kanti kakhulu sina izinto akade sizidinga kazi ziningi kakhulu kade sifuna ukuthi zingeniswe lapha eyakuqala bezidinga ke ukuthi izeki ibe liqembu sibili elizimele lodwa elingelabani lobani ongalinika umthetho wokuthi yenzani lokho lingayenzi lokho so ke ifull independence yezeki ngokunye akade sikudinga okwakuqala kuyindifull independence khonapho ukuthi kulaliyana i-committee okuthiwa i-accreditation committee ebona ngokuthi ngobani abangabuya ukuthi bezo-observe ukhetho siyayinanzelela ukuthi i-committee liyana ilama-members angu-10 phakathina kwama-members ona lawo angu-10 abangu-6 yizisebenzi zikahulumende kanti bona bezekhi bangu-4 kuphela okutsho ukuthi-ke ngenumber zona lezi esizikhangelayo kutsho ukuthi uhulumende ke ne-eve their own way ngoba bona baningi ukwedlula abezekhi thina-ke esikudingayo ukuthi hhayi nga kuyukuthi khona sesifuna ukuthi kungena abanye abantu kwi-accreditation committee abangaso bezekhi kakutho ukuthi-ke i-opposition layo kufuze ukuthi ibe represented ibe lama-members ukwenzela ukuthi sibonisane sindawonye sonke ukuthi hhayi lapho kufuze ukuthi kwenzakale yilokho lalokho then-ke siyananzelela njalo ukuthi umthetho okhona kathesi uthi wona imithetho yonke ama-regulations angabe efuna ukwenziwa phezu kwama-election kufuze aphruve ne-minister thina sithi as long as uminister elokhe lamandla okuwa-pruva umthetho ophathelane lama-election oyabe ubunjwe izeki then kutho ukuthi izeki kayisiyo edicidayo kutho ukuthi abawayiwe onguyo odicidayo nguminister kanti uminister siyakwazi ukuthi naye ule bandla alimeleyo
manje njengoba kukhanya izikhalazo lezi ziziningi kangaka sibona isikhathi sokhetho sesisondele libona ungani kuzayeneliseka na ukuthi kufezeke lokhu ilanga lokhetho lingakafiki
umnangagwa lohulumende wakhe wamabutho kabala option kufuze lokho bekwenze nxa kuye kuthi befuna ukuthi khona kube lokhetho oluyayenza ukuthi uhulumende wabo abe nguhulumende osemthethweni ngiyakholwa ukuthi labo bayafisa ukuthi lolo khetho lube khona and lube lukhetho olu-free fair and credit so-ke ngoba nxa bangayela ukwenza njalo kutho ukuthi siyabe silokhu siyaqhubekela phambili sililizwe elilokhu likhokhelelwa nguhulumende owangena ngodlame owangena ngekhulu so ngiyabona-ke ngiyakholwa ukuthi labo abakufuni khona lokho so njengoba bengakufuni hhayi i-ishu yesikhathi amboni mina ukuthi isikhathi singavimbela ukuthi lokho kulungisise.